Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 23 Mbalakazi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
singamelela ukuthi uhulumeni azafake izimiso azafake ukuthi lockdown azafake amapolice endleleni hayi kodwa thina nxa kuvuma sasizihlaleleni emakhaya sasihlaleleni sonke isikhathi sibuka ama mask ethu sithwala ama sanitizer nxa silawo nxa singelawo lapho afakwe khona siwasebenzise
kubhubhe abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga layizolo osokukweze inani lasebetshonile kwabedlula amakhulu amathathu 326
indawo lesilungise during i-16 days of activism sisithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukutshaywa kuphela physically but also khonkhani ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi ukuswela indawo ezinjengamagetsi ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilets kuyahlukumeza umuntu ongumama
nabesifazana bakobulawayo baphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi emkambo lapho abasebenzela khona ukuthi abomndeni wentathele izindaba yezemidlalo elodumo utendayi mbemeka obhubhe emajabu kakusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathuneni awezororo memorial park eHarare ngolwesihlanu ngelanga lekhisimusi zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo Kube abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga layizolo ababili babo bebengabe eMashonaland East abanye ababili bengabakobulawayo leManicaland osokukhweze inani lasebetshonile kwabedlula amakhulu amathathu 326 lokhu lo mkhuhlane waqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka uMavis Gama usethulela lolu daba
Uhulumende labezempila kahle baqhubeka bexwayisa lokukhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele eye World Health Organizations WHO zokuzivikela ekuthelelweni iCOVID-19 Lokho kufakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emazwini akhe awethulele uzulu ngesikhathi ilizwe linanza usuku olwalotshelanwa isivumelwano somanyano Always Unity Day.
Once again, appeal to the nation to remain mindful of the fact that COVID-19 is still with us.
During this ngiyalicela bantu, lingazelakhohlwa ukuba iCOVID-19 isakhona phakathi kwethu. Kumele sizinakekele kakhulu thina kanye lezihlobo zethu ngalesi sikhathi sokujabula. Singaze sadanisa uNkulunkulu.
Phakathi kwabedlula kancane ikhulu 122. Abatholakale bele COVID-19 izolo abedlula kancinyane ikhulu 105 ngabangelambali yokuya kwamanyamazwe kuthi abalichumi lasikhombisa babo kungabaphenduka ekhaya bevela kwele South Africa bakhona abafana lomnumzana Sabelo Dlamini isakhamuzi eHarare abathi ngabe uhulumende ubuyela ekuqiniseni iziqondiso zokuvimba lumkhuhlane Kubuyelwe kulokho ayekwenza lomkhuhlane usanda kuqhamuka elizweni
ngokwenzakala kwezinto ngendlela inani labantu abanjwa yilomkhuhlane wecorona indlela elikhwela ngakhona bembona nganokhulumende nxa engayibisela amanye ama restrictions ikakhulu endaweni ezivele zigcwala abantu kakhulu abantu bahlala beminyene khona uhulumende uyazazi zonke indawo ulabo abantu abangakwanisa ukuthi babone ukuthi labo bantu abaminyane kakhulu bayafaka ama mask bayalandela izinqumo zonke zokuphi zokwehlisa inani labantu abanjwa yilomkhuhlane
kodwa ingcwethi kwezempila kahle zithi kakumelanga ukuba kuze kufike esibangeni sokuthi uzulu ethulelwe iziqondiso ezilukhuni omunye wabo ngudokotela Gary Shaba othi uzulu kumele azimisele yena ngokwakhe ukulondoloza impilo yakhe
singamelela ukuthi uhulumeni azafake izimiso azafake ukuthi lockdown azafake amapolice endleleni hayi kodwa thina nxa kuvuma kasizihlaleleni emakhaya kasihlaleni sonke isikhathi sigqoka ama mask ethu sithwala ama sanitizer nxa silawo nxa singelawo lapho afakwe khona siwasebenzise ngasonke isikhathi ungananzelela lezinsuku abantu sebeyekethisa imask isigqoka entanyeni noma esilevini kwezinye indawo ikakhulu nxa sikhangela emalokitshini lasemaphandleni ungalutshwane ukuthi ufice abantu bebuthene begqoka ama mask kodwa lokhu kuyingozi kakhulu ngoba kwenza kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke ikakhulu endaweni ezinjalo.
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke we-COVID-19 update, abogatsha lwezempilakahle baveza ukuba abesilisa abakusibanga seminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amane yibo abahlaselwa kakhulu ukwedlula abesifazane njalo beyisilinganiso esifika phose amachumi ayisithupha 57%. Kwabesifazane leligciwane libikwa livame uhlasela asebekhulile abaleminyaka ephezulu. Kunje sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lanye 12,544 asebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli lokhu laqala uhlasela elizweni. Abasinde kulumkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,159. Ezwekazi le-Afrika kutholakele abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 60,254. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose athoba minwe mbili 78.2 million abahlaselwe ligciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.7 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula ezilichumi lasitshiyagalombili 18.2 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 322,851. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abesifazana bakubulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi inkambo lapho abasebenzela khona ngoba kubonakale ukuba akula zambuzi ezihlanzekileyo abangazisebenzisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izambuzi lezi zisemkambo phakathi kwedolobho lakobulawayo njalo besezilesikhathi eside zingasebenzi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, bemanyene labenhlanganiso elwela amalungelo abomama eWomen's Institute for Leadership Development, iWild, bathi babone belomlando wokutholisa omama indawo ezihlanzekileyo ezokusebenzisa, bethi uswelakala kwezambuzi kuyahlukuluza umuntu ongumama njalo kumaviki adlulileyo kulomama owachaywa igetsi wabhubha ezama ukuzinceda emkodweni ngoba kungela zambuzi eduze. Unkosikazi Zanele Khumalo ophila ngokuthengisa ukhuluma ngenhlupho abakade behlangana lazo bengela zambuzi ezihlanzekileyo.
Usually mama bona bathisela lokuchapha ematoilet befica ukuthi ematoilet kuyabe nguminye nafica ukuthi ayenye sewusegcwele benzele phansi idoti kungasangeneki kube le challenge ukuthi akulamanzi ematoilet besingena nzima ukuthi uphume ungagezi izandla. So ama challenges besithola lawo amaningi kakhulu etoilet laphana ufica ku queue vele abantu belayinile kungangene iphathi ematoilet but siyabonga nxa ukuthi sekwenza sebesilungisele ematoilet.
Umnumzana Mike Ndiweni ungumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi izambuzi eziningi kazisebenzi emkambo kungakho bebone kungumlando wabo ukulungisa izambuzi.
Umuntu ongosemsebenzini kadinga ukuthi anayo indawo yokuzinceda nxa sethethwa waphatheka ngokunjalo ngoba nabamele nje abantu basemsebenzini umuntu indawo zokuthi bazincede ngase ukuthi baphatheka njalo futhi okumqoka yokuthi sikunanzelayo ukuthi omama phela ama-toilets amaningi asebenzi khonapha emkambo yikho kumaviki ambalwa edluleyo kuyoba le kesi yomama lonto awachaywa igetsi emkotweni ezama ukuzinceda ngoba kwakungani kwangala toilet. So sibone kungumlando ukuthi sizame khona kuncane silapho sixhase iBulawayo Council sile Wild kuze si-renovate this toilet. So our hope is that ama-vendors baza lobuntu and bazame ukuthi babone indawo le iyancedisa kakhulu bayiphathe ihlanzekile njalo bengadili into ezenziwe phakathi.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women's Institute for Leadership Development, uNkosikazi Samkeliso Khumalo, uthi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Kana ukuthi sifake indawo yokuthi omama bakwanise ukutshintsha ama-napkin for abantwana kuze ukuthi bangahlupheki njalo nxa kuyukuthi bafuna ukutshintsha abantwana ama-napkin. So indawo le siyilungise during i-16 days of activism. Sisithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukutshaywa kuphela physically, but also khonkhana ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagetsi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilets kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Unkosikazi Alderman Monica Lubimbi, umsekeli we-Committee ye-Health and Housing ekhansilini yakoBulawayo, ukhalaza ngokuba uZulu uyabhidliza izambuzi laloba elungiselwe kuhle.
Nje lanxa sibenzela kahle njenge-City Council abantu baduba ngokuthatha khona ukhana kuyizinto okokuclean i-toilet abuye avandalize ini impompo athathe impompo right kwampanxa isesebenzisile isambuzi uzageza ngapi nje usethethi amathishi zonke bayathatha akulanto abangayithathiwo konke imithanyelo bayithatha konke ama-sanitizer bayathatha asikwazi ukuthi kade uBulawayo singamncedisa njani.
Umansipala wakoBulawayo uthi ulezambuzi phose ezilikhulu i-97 kodwa ezedlula ingxenye zivaliwe ngoba uZulu ezisebenzisa buchapha engalondolozi ukuhlanzeka. Ngimele Studio 7 wakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abomdeni wentathele zendaba ebeyilodumo yezemidlalo uTendai Ngenera ogubhe emadabuka ukusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathunane awezororo Memorial Park eHarare ngolwesihlanu ngosuku lwekhisimusi. UNdemera olembali yokusebenza njengentathele zendaba yezemidlalo kumankampani ezindaba achiyeneyo okweminyaka ethile akugqela iphephandaba leHerald, Sunday Mail, Daily Gazette kanye leStudio 7 utshone esele minyaka engamashumi ayisithupha-lambili yokuzalwa, njalo utshiye abantwana abayisikhombisa labazukulu abayisithupha asebenze labo ekuthapheni indaba zemidlalo abanjengoCharles Mabika, Stan Katsande, Colin Matiza, Tawanda Tafirenyika labanye. Bamchaze njengomuntu owayesebenza yula laye ejabulela ukuhlekisa abanye emsebenzini langekhaya. Abantu kunje babuthene kukheli ethi number 4 Kenan Mhlanga Avenue emzini weNational Mbare eHarare. Umna wakhe Mnumzana Jamnorwa Thomas Ndemera onguye okhuluma emele imuli utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo wonke umngcwabo asenziwe ukuze ayebekwa eZororo Memorial Park ngolwesihlanu. Umongameli Donald Trump usebambisana labanye abakudalele Congress ukwenzela ukubana azame ukuguqula impumela yokhetho olusanda kwenziwa kwele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uzenze imihlangano embalwa eWhite House lamanye amalunga eHouse of Representatives akubandla lakhe lama-Republicans. Okhokhela idale leSenate uMnumzana Mitch McConnell uthi akumelanga abe kubandla lakhe baphikise impumela yokhetho lolu sokuhlolisiswa amavoti enziwa yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela. UTrump usephanyeke udaba lokhetho emithathandaba eminingi okugoqela elikhulu lelizwe ele-Supreme Court elisanda kulahla isicelo sokuthi kuvinjwe amavoti eGeorgia, Pennsylvania, Michigan leWisconsin lapho athi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Imithathandaba ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa nguMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka-20 zibandlela. Abalandela okwenzakala eMelika abagoqela umfundisi Rafael Mthombeni bathi ukhanya engani kulabanye abantu abathakazelela izenzo zikaTrump.
Akusikho ukuthi bayamesaba, njalo kakusikho ukuthi iqiniso kabalazi. Bayamfuna uTrump ukuthi abe khona. Ungakhangela ekuqaliseni ngo-2016 engena uTrump kwakuvele kungamelanga ukuthi angene khona ukuthi abe umpresident. Kodwa ke uTrump wasuka wakhuluma izinto ezifunwa ngamaRepublicans. Izinto ezinjengokuthi abantu abamnyama abasizi lutho, abantu abangadutshulwa nje baphonga ubulawa kungabi landaba. Izinto ezinjengokuthi ama-Muslims la akafuneki lapha. Izinto ezinjengokuthi asenzeni i-America great again. Izinto zona ziyizo kanye aba ezazi ngathi baqumbelene ngazo kodwa beswele umuntu onjengoTrump obakhulumelayo ahlabeke ukuthi ibhadla egcikeni. Bayamfuna, bayamthanda, balahlekelwe. Nxa ulahlekelwe ungenzani? Angithi uyasekela khonoku.
Umnumzana Jane Moyo ohlala kule Melika uthi uTrump uzasuswa esikhundleni kulandelwa imithetho yelizwe, loba nje kukhanya engani kafuni ukusuka eWhite House.
Ayikho into nje azoyenza, kuzothi mhlaka 20 nje even i-Secret Service lesikhiye segedi ukuthi angene eWhite House iyabe isisithethi yasinikeza uBiden. So ukuthi vele angazamani ukuthi awayalele eWhite House akungeke kwenzakale lokho, ngoba i-America angeke ize kuvumele khona lokho, ngoba i-America iqine ngendlela engakhona ngoba iyalandela imithetho.
Kulabanye abasekeli bakaTrump abathi kumele idalele Congress livimbe impumela yokhetho lukamongameli, bathi uTrump waqilwa libandla lamaDemocrats ezabelweni ezijiyeneyo. Izabelo zonke eMelika zithi uTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
Livetalk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ukuhamba kwezimota, amaroli lamabhasi sekumempo emngceleni weBite Bridge osekubangele ukubana izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwele South Africa zihlale insuku ezingaba zinhlanu zilokhu zizama ukuphuma elizweni lelo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimoto ezilubhekise eZimbabwe bezisuka emngceleni weBite Bridge zizefika phose edolobheni leMessina. Iningi lalezi mota ngamaroli athwala impahla bese kusiba le mota ezincane lamabhasi agcwele abeZimbabwe abazimisele ukuyaqeda ikhefu lekhisimusi ezihlobo ekhaya. Esinye sizalwane seZimbabwe welibhekise eHarare ongazivezanga igama wathi usizi ukuthi bamile nje emangweni akulamanzi lokudla kanti ke ilanga likhipha inhlanzi emanzini.
Sibuye sivele eCape Town sifika apha izolo ngo-6 o'clock. Lapha akula manzi okusela, akula ukutsha ilanga, njalo eboda abasicelelanga ukuthi inkinga yintoni ukuthi sibe lapha and asazi ukuthi sizohamba nini.
Abanye bebekhala ngokuthi incwadi abazithethe kwele South Africa ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus okufuze sihlale kwamalanga amathathu kuphela seziphelelwe isikhathi belokhu bengachaphi ungcele. Izolo kubikwa kulowesifazane obhubhileyo esendwendweni zokuphuma lezi. Kubikwa ekhale ngokudinwa lokutshiselwa ngemva kokuqeda phose insuku ezimbili sebhasini elendele kuchapha ungcele. Baningi njalo kubikwa belahlekelwa zimpahla zabo emfuleni uLimpopo sebezama ukuchapha ngenyawo ukuze bayefike ekhaya ikhisimusi ingakaqali. Kubikwa ukuhlolwa kwezincwadi esikhombisa isimo se-coronavirus salabo abachapha umngcele nokulandelwa kweminye imithetho yokuvikela i-coronavirus kungenye yezinto ezibangela ukuhamba kancane kohlelo lokuchapha lungcele. Ngakwelinye icele kubikwa umngcele uvalwa ngehola le-10 ntambama uze uvulwe ngemva kwehola lesine ekuseni kulandelwa umthetho wokwenqabela ukuhamba kwabantu kwele South Africa owethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa. Iziphathamandla zithi kuzathatha amaviki ukuqedale ingxabangxoza. Urhulumente usethumela amapholisa namasosha ukulungisa le ngxabangxoza. isikhulume sokatha lozokuthutha esabelweni selimpompo umnumzana Mathome Mureme uthi sebeqalile ukuthatha amanyathelo okulungisa lingxaba ngxoza ngokwehlukanisa amabhasi imoda ezincane lamarole.
The reason for this is because the officials on the side of South Africa and the other side.
Uhlupho lolulubangelwa ukuthi kungachaya isikhathi sokwenqabela ukuhamba kwabantu. Umngcele uyavala uze uvulwe ekuseni.
Processing people who want to go beyond the border.
Ngusenjalo umeli weZimbabwe vele South Africa umnumzana David Hamadziripi usethule amazwi enduduzo emulini wesifazane obhubhileyo.
We are, as the embassy and particularly and specifically the consulate.
Sidabukile kakhulu njalo siphakathi kokuthintana lamapolisa akuleli ukuze kuqale amalungiselelo okuthumela isidumbu sikamufi eZimbabwe.
Of the deceased by way of the necessary documentation to facilitate and enable the repatriation of her remains.
Umnumzana Hamadziripi uthi iofisi yakhe ikhathazeke kakhulu ngalokho okwenzakala emngceleni weBeitbridge. Uthi sebehlanganisa amakhanda lohulumende okwele South Africa kumizamo yokuqeda ingxabangxoza esiqhamuke kulo mngcele ukuze abeZimbabwe laba benelise ukuyafika ekhaya ikhisimusi ingakapheli. Melesudo 7 eJohannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, abadlali abaningi bemidlalo etshiyeneyo baseZimbabwe bathi lonyaka bazabe bezihlalele ngekhaya lemuli zabo ngosuku lwekhisimusi kungenxa yemkhuhlane we-COVID-19. Ngithatha izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usuku lwekhisimusi lisuku oluvame ukuthakazelelwa kakhulu ngabantu abaningi abagoqela labezemidlalo bona abaye bephumula behlabe ikhefu. Kujwayelekile-ke ukuba ngosuku lolu kunathiwe kudliwe abantu besina bendawonye lezihlobo labangani. Kodwa umdlali womdlalo wetaekwondo uVusimuzi Ncube uthi lonyaka yena konke lokhu uza kuzelwa komakhelwane.
Ntata, kuma-sports lapha ingane kaliwala ucabanga ukuthi mina ndoda ukhumbula ukuthi I'm a full-time sports person. Natese kubo ikhisimusi ngilabantwana, no Christmas presents, no groceries. Kuzabe kuyi normal day nje njengamanye amalanga wonke. So kuyayilahla ndoda vele ngiplan ukuzijoinela endlini with family since we can't travel, no funds, nothing. Ngiyayilahla my brother.
Uncube ngumnikazi weqembu lePanthers Taekwondo Club njalo uthola imali ngokuqeqetsha labo abafuna ukudlala umdlalo weTaekwondo okuyinto angenelisi ukuyenza selokhu kwamiswa ezemidlalo ngenyanga kaMbimbitho sekumemetheke umkhuhlane weCOVID-19 emhlabeni jikelele. Umdlali webhola lokuqaga iNetball uSindi Mulelo uthe eminyakeni inyanga kaMpalakazi kuyabe kulesiphithiphithi kule mcimbi eminingi yokuthakazelela ukuphela komnyaka kodwa lonyaka kunzima ukwenza lokho.
Thina njengabemidlalo lonyaka iChristmas yethu asoze siyidlale njengeminyaka edlulileyo. Qala besidlala sijabule kakhulu ngoba kuyabe kule midlalo eminingi lapho sebesithola imivuzo eminingi etshiyeneyo kusiba le micimbi eminingi njalo futhi eyokuvalelisana njengabadlali. Sibonga ukuthi uNkulunkulu uyabe sigcinile wasenzela imidlalo yethu sayidlala sayiqhuba kahle kwaze kwafika uDisemba. So lonyaka ngenxa yeCOVID akula mbuthano ekhona. Mina suspenda iChristmas yami labantu bami, ifamily yami. Ngiphekela abantwana sisidla sithokoza siyimuli.
UShadrack Nyawa ngumdlali weqembu lomdlalo wenguqu elidlala kusigaba sePremier Soccer League eBulawayo Chiefs. Lo mdlali usanda kubizwa kuqembu elimela ilizwe lama-Warriors elilungiselela ukuyaphatheka kumidlalo ye-African Nations Championship ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ozayo.
Mina I'll be spending my time with my family indoors due to this pandemic. And for me now, as a football player, I'll be keeping myself fit since this year we didn't play football. So you never know next year ukuthi isizini ingaqala nini. So I have to keep myself fit.
Unobhala wenhlanganiso yeBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Spanda uthi yena ngosuku lwekhisimusi uzabe esemzini wakhe emaphandleni.
Kuphelile umnyaka nanko sesikukhisimusi. Mina ngokhisimusi ke ngizoziyela ekhaya ngiyodla ukhisimusi lezihlobo labangane bese mphenduka ke kumnyaka ezayo ke sengizoqalisa ukuthi sibone ukuthi umdlalo wethu sizawudlala yini lokuyemsebenzini into ezinjalo nje. UKhisimusi nje yena angazi ukuthi uzobe njani under these restrictions. Having said all that, uqondile nje ukuthi ama restrictions amanye abe lokho ekhona ukwenzela ukuthi kuvikele ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ngoba ma kungayekelwa nje hayi singafa siphepha.
Ukuqhutshwa kwezemidlalo kumiswe ngenyanga kaMbimbitho, kwathi ngenyanga kaNhlangula uhulumende uphe imvumo eminye imidlalo ukuba isingaqala njalo inhlelo zayo, kodwa balutshwane abayenelise ukuvuselela imidlalo ngenxa yokuba kuningi okumele bakwenze phambilini kokuba baphiwe imvumo yokudlala okudinga imali. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende welemelika.
Elemelika selizise ungokufakela izijeziso zenotho inkokheli yamankampani kahulumende weTurkey ebona ngezomvikela lokuthengwa kwezikhali kwamanye amazwe eDefense Industries loba SSB ngokuthenga izikhali zohlobo lwamamissiles awe S-400 surface-to-air missile kunkampani kahulumende weRussia eRosoboronets. Lezi jeziso elemelika lithi kazijonganga ukweyisa amandla ebutho lakweleTurkey loba amanye amazwe angabangane lalelo lizwe njalo lemelabangane bemelika, njalo kungasahlolwanga ukwenza libe ngelingaqinanga ukuzivikela ukuhlaselwa ngamanye amazwe womhlaba, kodwa zijonge ukufakela eleRussia imigoqo lokwengeza indleko yele Russia ngomonakalo eliudale emazweni womhlaba ngendlela ezijeneyo. Elemelika likubeka sobala Turkey ukuthi abakwenzileyo ukuthenga isikhali se-S-400 missile kulakho ukudalela ibutho lemelika ingozi enkulu ngokutholisa ele Russia inzuzo yemali enkulu kanye lokwenza kube lula kuRussia ukuthi yazi imfihlo yonke yebutho leTurkey lomsebenzi wonke wokulungiswa kwezikhali zakweleTurkey. EleTurkey libikwa lingazange lilalele isixwayiso seMelika ngoba liqhubekele phambili lathenga isikhali lesi S-400 missile laqhubeka ngokulinga kokusebenza kwaso lanxa linikwe ulwazi olweneleyo ukuthi lilakho ukuthenga ezinye izikhali ezifana le S-400 ezilungiswa ngabomanyano weNATO ebezingasebenza ngendlela inye loba okungcono kulaleso eseRussia. Leli nyathelo libangele njalo ukuthi eleTurkey likhutshwe kumanyano wamazwe omhlaba wezomvikela weGlobal F-35 Joint Strike Fighter Partnership. Lezi zijeziso elemelika lithi lifuna kube sobala kwabeTurkey ukuthi kalisoze lagoqa izandla umngane walo esebenzelana lesitha sabo iRussia endabeni ezingaphambanisa ezomvikela emhlabeni jikelele. Embikweni olotshwe ngunobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe omhlaba, Secretary of State uMike Pompeo ukhuthaze eleTurkey ukuthi lilungisise udubo eseludalile ngokuthenga isikhali se-S-400 missile ngokuphangisa lisebenzelane lelemelika ukuze ubudlelwano bamazwe omabili bungonakali ngamandla. EleTurkey umngane omkhulu njalo oqhakathekileyo welemelika oluncedo olukhulu kwezomvikela emhlubulweni elikuwo okungabangane obukuhamba kuhle okweminyaka eminingi, ngakho kuqhakathekile ukuthi lilungise iphutha lokuba lesikhali esingadala ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili, kutsho uPompeo.
Lelilalele udaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo, nguPraxedes Jeremiah.